Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Lingali fuka njani izulukandaba olamukela emsakazweni we Studio 7 ngolesibili mhlazi ku 14 Nhlangula 2022 ngo Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, ibandla le CCC lithi sebetholakele abesifazane abakade bethunjiwe izolo esililweni sikankosazana Mo Blessing Ali owabulawa ngesihluku eBeatrice.
Sibona ukuthi omama laba loba nje yebo kuthiwa abachaywanga kodwa bake bahlukunyezwa kakhulu, bebabuza ukuthi kanti navele lidingani lapha lifuneka, so ndawo yeni le yindawo yezaluke.
Kuyanyakazela esigodleni sikamongameli iState House eHarare inyanga lamaprofita esenza imicimbi etshiyeneyo.
Nga isikhathi sokukhetha sithi siyafika, umuntu athi uyangena lasebhokisini eyedwa ezwe nje umoya wakhe umthanda lowo muntu agcine emvotele.
Inhlanganiso ephathisa amazwe ngemali e-International Monetary Fund ithi eleZimbabwe ngelinye lamazwe ayenza kuhle ukulwisana lenkohlakalo kulandela ukubunjwa komthetho wenqabela ukusetshenziswa mahlayana kwemali owe-anti-laundering.
Imithetho leyi ikhona emaphepheni kanye ungathola ukuthi ikhona emazweni onke, kodwa ukusetshenziswa kwayo yikho kusuka kube yinkinga, ngoba lanxa sisazi ukuthi khona akubonakali.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khona pha emsakazweni weStudio 7. Ivandla le Citizens Coalition for Change lithi sebetholakele abesifazane abakade bethunjiwe izolo ngabacatshangelwa ukuthi ngabasekeli bebandla lezanu PF eBeatrice esililweni sikamufi unkosazana Mo Blessing Ali. Lokhu kwenzakala inhlanganiso elwela ilungelo likazulu emhlabeni jikelele e-Amnesty International isithi uhulumende kumele ehlukane lomkhuba wokuthumba lokubulala abantu. Linhlanganiso ikhuthaze uhulumende ukuthi acwayisise ngesehlakalo lesi ukuze abenza isihluku sokubulala uAli batholakale bajeziswe. Unkosikazi Ali wanyamalala ngenyanga edluleyo, isidumbu sakhe satholakala emthonjeni ongasasetshenziswayo ngomgqibelo odluleyo sicuyiwe. Kuqhamuke ingxabangxoza kuleyo ndawo lapho abacatshangelwa ukuthi ngabasekeli bebandla lezanu PF behlasele abantu abakade beze esililweni baxotsha izihlobo zikamufi ngenhloso yokuphatha intambo zalumbuthano. Izihlobo zikamufi zibonakale emfanekisweni ebulenjini zisehofisini yegqwetha eliphethe loludaba umnumzana Job Sikhala zisithi sezibalekile emzini wazo njalo zicatshile kulandela loludlakela. Amapholisa athi ibandla le-CCC seliphatha loludaba engathi ngelombusazwe, kukanti umufi wayexabane layothandana laye okungaba nguye ololwazi ngokutshona kwakhe lanxa engaziwa ukuthi ungaphi. Ibandla le-CCC lithi selithethe amanyathelo okuthi kungaqhamuki ingxabangxoza emkhulekweni eliqoqe ukuthi uqhutshwe lamuhla kukhunjulwa umufi. Imuli yakomufi ithi ukubekwa kwakhe uzabekwa nxa kuphela sokutholakele abambuleleyo. Ilunga laleli bandla unkosikazi Ellen Shiriyelenga uthi abesifazane laba kade bethunjiwe baphathise esililweni ngokupheka langeminye imisebenzi bengakathunjwa.
Yebo, omama lava ade bethunjiwe basuke bayachika kwelinye iplaza khona ngale kuduze lenyathime lapha ade kulomuzi kamuyi uMo Blessing. Sibona ukuthi omama lava loba nje yebo kuthiwa kabachaywanga kodwa bake bahlukunyezwa kakhulu bebabuza ukuthi kanti navele lidingani yelapha lifuneka so ndawo yeni le indawo yezalo kuye fake bethuselwa kakhulu. Mama bona laba so ngesinye isihlubu esisibonayo ukuthi kathi silaba ngabantu abathi yebo bazoduduza omunye wabo bezoncedisa njalo emsebenzi ngoba esintwini sakithi nxa ukubhujiwe abantu basukuma ngobuningi bayo bencedisa abanye bepheka abanye beteza inkuni abanye besenzani ibo mama bona laba de besebenza. Yikho nje imota lezi ezingelama number plates zifike zahle zathumba omama bona laba ngenxa yokuthi bade bephandle bepheka. So ngesinye isihlubu sona lesi esikhona esisibonileyo njalo nxa sikhanyela ukuthi khathesi imuli ikamuyi uMo Blessing bakhala ngoba isiga lesi esibayehleleyo sokuthi umuntu uyabulawa ubulawa njengenkuku bemqumi kuba kubuhlungu kakhulu njalo lokuthi abantu bakhona abayenzile le into bayaziwa kodwa amapolisi akakhanye senza umsebenzi wabo ngemfanelo. So ngesinye isihlubu sakhona ukuthi yebo imuli iyakala kodwa kube lesihlubu sokuthi ukuthi bekhale kabakali bekhululekile bayethuselwa njalo abantu abazobaduduza nabo sebesethuselwa imuli kayisakwazi ukuthi iyenze. So ngezinye izinto thina esala ngazo ukuthi njengebandla le-TCC kumele amalungelo abantu akhangelisiswe ehlonitshwe kakhulu njalo sikhangela ukuthi abesifazane abasela esingathi protection. So lokho kwenzakala kuyabethusa kakhulu njengobomama and nxa kubulawa kulokwethusela okunje kutshoni ebantwini beZimbabwe kumele bevote bekhululeki. So kumele kukhanyelisiswe izizwe zonke labantu beZimbabwe sikhangelise sifake amakhanda ndawonye sibone ukuthi udaba lolu luyalungise kanjani.
Likhangeleleni ngomthandazo sizwa ibandla le-CCC lisithi seliqaphele ukuthi kungaqhamuka olunye udlakela lithemba ukuthi konke kuzaqhubeka kuhle yini.
Thina njengesizwe seZimbabwe ikakhulu nxa kubhujiwe umuntu lomuntu wonke uvunyelwe ukuthi eyebamba izandla ekhulekela ababhujelweyo beduduza izimuli labantwana labazali. So yikho njengebandla lathi sibona ukuthi uMo Blessing ube ngomunye wethu sikhuthaza abantu bethu abeHarare nabeChitungwiza laba abahlala eduze lalapho okhalelwa khona umuyi ukuthi besukume abantu ngobuningi babo bebencedisa ukukhala sikhuleke sikhulekele imuli yakoMo Blessing leyi ehlangane lesehlakalo lesi esibuhlungu kakhulu. Njalo nje siyazi ukuthi kulokwethusela ukuthize sibonile abantu bezani besithi hey indawo leyi enyathimo okhalela khona uMo Blessing indawo yabo akula opposition okumele ibe khona kodwa thina sithi hayi njengesizwe seZimbabwe umuntu lomuntu kulelungelo lokuhamba lapha ahamba khona. This is a democratic country.
Alo ke ngonkosikazi Ellen Shiriyelenga isiphathamandla sebandla le-Citizens Coalition for Change ubexoxa ecingweni le-Studio 7 eseHarare. Kuyanyakazela esigodlweni sikamongameli State House eHarare inyanga lamaprofita esenza imicimbi etshiyeneyo. Umfanekiso ophume enkundleni zokuxhumana utshengise umongameli Mnangagwa eseState House emi lenyanga ephethe ichoba ilamayika okwelapha. Omunye njalo umfanekiso utshengisa umongameli ehlezi lomprofita. Sixoxe lengcwethi ecubungula izamasiko umnumzana Greta Vodloza Sibanda othi kuvamile ukuthi inkokheli igeziswe zinyanga kumbe abaprofita.
Kuyamnikeza isithunzi phakathi na kwebandla lakhe lalapho ayabefika khona ebantwini ukuze phela abantu bamthande nxa evela abantu bahleke. So babe bemgcoba layo uvela bahleke ukuze uzulu wonke njengokuthi nje umuntu okhankasayo kumele ukuthi akhankase inkulumo yakhe ayikhulumayo izwakale ebantwini. Ikho ke kuqakathekile kakhulu ukuthi khona belokhu ezingeni izinyanga ziphuma ngisho lamapostoli esigodlweni. Loba nje ngingakunanzeleli kodwa ke ngiyakwazi ukuthi khona loba ikusukelana kudala kuvele amakhosi kumbe labakhokheli bebevele belazwe izinyanga zabo ebezibagcoba amakhala ukwenzela ukuthi khona bacazimule ebantwini. Njalo nxa befika ebantwini bazwakala ukuthi khona labo bangabantu, njalo abantu bezwe le nkulumo yakhe yonke abeyikhuluma. So imithi isebenza ke ngaleyo ndlela, kanye lemthandazo leyisebenza ngaleyo ndlela ukuthi khona imgezelwane umuntu, njalo imenze ukuthi abe lesisindo.
Nxa umuntu bengamfuni bazamvotela njani? Kuyasebenza yini khona?
Uyabona ukuthi imithi le njengobana imithi kakhulukazi phela ngumoya lo esikhuluma ngawo. Nxa sikhuluma ngomoya sikhuluma ngento abantu abangeke bayazi, abangeke bayizwisise kahle ukuthi ihamba njani. Kodwa alubana lo muntu ofuna ukuthi abantu bamnake esegezile wahlamba ngalimithile, kuyamenza ukuthi nxa efika kubo abantu afike kubo azwakale. Uyayibona indaba ekhona, uyazwakala enkulumeni yakhe, inkulumo yakhe abeyikhuluma isuka izwakale ebantwini kusebenza imithi leyo. Nxa efika ebantwini ufika elesithunzi, abantu nxa bemkhangele bathole hawu indoda ehlambileyo, sibili indoda ecwebileyo, indoda ehlambileyo ehlanzekileyo, ngalokho bezwe bemthanda nje ezinhlizweni zabo. Pho ke imithi yasebenza ke ngaleyo ndlela alubana nxa segezile ngayo umphakathi wonke nje ezinhlizweni zakhe ezwe nje emthanda. Nxa isikhathi sokukhetha sithi siyafika, umuntu athi uyangena lasebhokisini eyedwa ezwe nje umoya wakhe umthanda lowo muntu agcine emvotele, agcine emkhethile. Ngoba njewana ngishilo ukuthi kungumoya. So umoya lwana yiwo oyabusungena phakathi nakwabantu. Abantu bezwe bemthanda lowo muntu nxa kumbe ngithi ngendaba yokuthi uhlambile. La uyezwa nje loba kade umzondele lowo muntu, kodwa nxa efika kuwe kumbe nxa kufika isikhathi sokuthi uyakhetha, uzwe nje lawo inhliziyo yakho isimyekelele, isimxole lele kulokho kade sithi khona wena hayi angimthandi.
Alo ke ngumnumzana Greta Vodloza Sibanda, ingcwethi yecubungula izamasiko, ubeqoqa icingweni le Studio 7 ekobulawayo. Inhlanganiso ephathisa amazwe ngemali e-International Monetary Fund ithi eZimbabwe ngelinye lamazwe ayenza kuhle ekulwisaneni lenkohlakalo kulandela ukubunjwa komthetho owenqabela ukungeniswa ngudlu kwemali elizweni owe-anti-laundering. Intathele izindaba e-Studio 7 umqondisi Dube usipha lolu daba ngokugcweleyo eseHaveron kweleBotswana.
Evula umhlangano wamazwe azwe kazi le Africa ohlaziya imizamo yokulwisana lenkohlakalo oqhutshelwe eHaboroni kweleBotswana namhlanje, umsekeli kamqondisi we-IMF unkosikazi Antoinette Tsai uthi leZimbabwe lisendleleni eqondileyo yokulwisana le kungathembeki. Uthe leZimbabwe njengamanye amazwe selafaka imithetho ekhalayo lokungena lokuphuma okuqondana kwezemali elizweni owe-anti-money laundering.
Inkokheli yezwe kazi le Africa iyazama ukulwisana lenkohlakalo
njalo sibone ukuphathwa kuhle kwesikhwama semali emazweni afana leGambia, Liberia kanye leSenegal, eLebotswana, iZimbabwe, leMauritius kanye leGhana asebumbe imithetho phezu kwemizamo yokulwisana nokuphathwa buchapha kwemali.
Kodwa abanye bathi abavumelani losaye besithi inkohlakalo yeseZimbabwe yethusa, bathi njalo uhulumende kazimiselanga uqeda lomkhuba ngoba iziphathamandla zakhe kuyizo ezihamba phambili ekuchaphazeli inotho yelizwe. Omunye wabantu laba ngocumula ezombusazo mnumzana Zenzo Moyo.
Akutsho ukuthi ilizwe leZimbabwe seliqede uhlupho lwe-corruption ngoba uhlupho lwe-corruption lokhe lukhona. Imithetho leyi ikhona emaphepheni kanye-kanye ungathola ukuthi ikhona emazweni onke, kodwa ukusetshenziswa kwayo yikho kusuka kube yinkinga ngoba lanxa sisazi ukuthi khona akubonakali ukuthi isebenzani ngoba ukutshontshwa kwezimali zikahulumeni kuqhubekela kusiya phambili.
Umoyo uthi kumele izephulamthetho zijeziswe kanzima, kanti logatsha lweZimbabwe Anti-Corruption Commission lalo luvunyelwe ukuqhuba umsebenzi walo ungela ukungenela kwabezombusazwe.
Akukabonakali ikakhulu ebantwini jikelele nje. Maybe kungabe kuyinto ekhona emaphepheni abhaliweyo liyefika eZimbabwe ukuthi lihlolisise ngempela ukuthi leyo mthetho iyasebenza njalo iyasetshenziswa. Angeke sithi thina isisebenzile.
Khuluma emhlanganweni munye umqondisi we-Africa Union Commission umzana Jamil Krip uthi izwekazi le-Africa lisalele emuva kakhulu ekulwiseni inkohlakalo.
Corruption, however, does not seem to be moving and far. Africa remains the region most affected by these scourge. We should all take advantage of
inkohlakalo ilokhe ikhona njalo izwekazi lase-Africa yilo elihamba ngemuva ekulwiseni isifo lesi. Kumele sisebenzise ulwazi lwakulezi nsuku ukuthi silwisane lenkohlakalo.
Iziphathamandla ze-Reserve Bank of Zimbabwe, RBZ, kanye labogatsha lwe-Anti-Money Laundering Unit bebekhona kulomhlangano wona ophela kusasa. Ngeviki edluleyo wakwaba umphathintambo wendaba zesisebenzi unkosazana Petronella Kahunye wethiswe isigwebo sokubika okweminyaka emithathu ngemva kokufunyanwa lecala lenkohlakalo. Labanye njalo abake baba yiziphathamandla zikahulumende asebe babotshwa besethiswa amacala afanayo abagoqela umnumzana Ignatius Chombo lomnumzana Samuel Udenge. Isikhulumi sikahulumende umnumzana Nick Mangwana uthi lokhu kuveza sobala ukuthi uhulumende ozimisele ukulwisana lenkohlakalo, kodwa abanye bathi abavumelani laye. Ngingumqondisi Dube wendaba zeStudio 7 ngisabron kwele Botswana.
Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo ezivela kumaphephandaba atshiyeneyo. Iphephandaba le-Chronicle lilodaba lokuthi unduna uNekatambe owalimala engozini yemota ngeviki edluleyo elokhu esesibhedlela seMatadei koBulawayo lapha ayelatshwa khona njalo ubonakala esiba ngcono. Iphephandaba le-Newsday lilodaba lokuthi abanye abalemali sebethenga ukudla lenye impahla ngobunengi begcina ezindlini ukwenqabela ukukhwela mahlayana kwempahla le. Okwamanje ke sikhangele ezivela kini lina balaleli bethu lisithumele nge-WhatsApp.
Basakaza abahle, basakaza abahle, linjani, linjani. Namhlanje ngifuna ukugcila kakhulu kulaba abathi bona sike sibambane siyenze intewa. Kanti mina lezilima zakithi zasemaNdebeleni lezi ezilokho zikhomenta zithi zifuna sibambane, kanti izilimi ezinjani? Mina ngazi ukuthi izilimi ezinjani. Abantu laba uChamisa, kwalowo Chamisa lowo simfakile wathatha iBulawayo, waqeda wathatha bonke abantu baseMpumalanga wabayenza baba ngamakhansila. Kanti lifuna ukuzwa ngani lina bantu baseSindebeleni? Akhe livula amehlo livula ingqondo man. Kanti lihleli phezu kwe-2vini. Hayi man, ake livula mina. Kodwa liloko libhizi, libhizi, libhizi lithi sibambane. Ungabambana lento engabambani nawe. Kunini? Isikhathi singakanani siloko sizama ukubambana lama? Mina ngilandaba kukhona omunye othe abathethe ngabakho laba abathethe khona lamazanga abantwana labalema amadoda. Thina sibambananga lo dodi ngokwakho lokhu.
Salibonani, salibonani Studio 7 silibingelela lonke elisiphathele uhlelo oluhle lusazisa ngezindaba. Ngase zimbabwe siyabonga kakhulu umsebenzi omkhulu senzela wona lingakhathali bantu bakankulunkulu ujehova lipha amandla ligcina so sonke isikhathi ngempela ibuhlungu indaba esesouth africa abantu siphelelwa zindawo asilasela kudla sela ndawo zokuhlala kusela misebenzi kunzima sela mali zokuthi siyele ekhaya sela la mali ukuthi singazama khona nje ukuthi sibe kukudla etafuleni kuyasizimela kakhulu kuwesi these days kuwesi kunzima ngempela siyaludinga usizo lika studio 7 kunzima abantwana kunzima ukuthi sibabhadalele impela ischool fees ngikhuluma mina kunje ngilabo abayi-2 ugrade 11 no-12 angisebenzi ngigcina ukusebenza 2018 kunzima ukuhlanganisa imali yabantwana besikolo every month ngapha bafuna ukudla bafuna ukukhera imali yokuthi siye ekhaya yikho ukuthi senze naselaplanti stranded singo-Norway so siyacela mpela lingenele studio 7
gqoki studio 7 yalibingelela lonke basakazi be-studio 7 mina ngingumama okhulile engake ngizivezi igama lakho ngifuna ukuphendula ubaba lo othi unkomo wathengisilizwe nxa ezakuthi unkomo wathengisilizwe walithengisa ngayiphi indlela unkomini unkomo wayevikela igugurakundileyo eyayibulala abantu yikho wabumbe iyunithi lo mgaba isikuthi wathengisilizwe kambe wayezathengisa ilizwe njengoba walilweli ilizwe kangaka ayiphume siya khatshana esiyalweli ilizwe kambe amazwe ngamazwe leli ilizwe ngesikhathi seliwini uyilizwe sokuthi ungumthengisi ngaliyithengise bani wathengisa bani mina wayevikela lokhu wokubulawa kwabantu wakubona kungcono ukuthi avume lokho kwakutsho umgaba so nxa seliza kuthi ungumthengisi wena othi ungumthengisi wenzani uyini wenzani elizweni okuyikho kukwenza ukuthi uzukhuphe lawo magama amabi kangaka
salibonani abantu bezimbabwe mina ngimshona mara ngifuna ukukhuluma ngesindebele because kunabanye abafazi bayi-2 bakhuluma ngendaba yokuthi ye laikuthi thina siyasokola manje sosifuna inkulumende ukuthi izezo silayisha ngapha manje mina ngifuna kubatshela ukuthi inkulumende angeke ibalayishe because iyona ayifuni ukuthi abantu basezimbabwe baze la e-south africa lase bathi amasikolo ayadula amasikolo vele ayadula mali ukuthi ngenisa abantwana emasikolo ephezulu lapo ayadula vela ma ngiyazi ukuthi la e-south africa abantwana bafunda mahala from grade 1 until grade 12 manje nina nithatha abantwana ufaka esikolo zephezulu ovivela ziyadula and lokho likhuluma hey sifuna ukuthi abantwana badula ihulumente izositshela ukuthi libaleke la amasikolo akhona and akuna inkinga la ezimbabwe uyazi lokho if malicela ncedo vela lingakuthola maybe kuma-individuals anemabhasi awo ukuthi alilayishe not ukuthi ngakhuluma ngendaba yehulumente khohlwani lapho ba omama abantwana benu thathani mhambise emakhaya mina nina nisebenzela thumisela imali ekhaya ze easeway not ukuthi sifuna hulumente esilayishe e loko khohlwani madoda ngiyabonga usamuel mgadui mara ngimshona so isindebele sami vela siyabheda sometimes mara mina ngiyasizwa nina nishona niyayizwa sometimes khuluma kanjalo goodbye
salibonani ku-studio 7 ngiyalibingelela lonke balaleli mina ngilombono unyana wami lapho kugawule lapho ithi gawule tshela umnangagwa anike abadala imali zabo abadala baluza imali zabo laba behamba besiyevedwa kathe sokuthula athi lalisamani njengoba wena uyisikhulumeli sekamnangagwa mutshele anike abadala imali zabo abadala baluza imali zabo zaphelela emabhenki besiyevedwa lokurejista ama-akhawunti angangenisiyo imali ngiyabonga
sanibonani bantu bakithi linjani ngezindawo
kodwa abantu bakithi basezokubona kulela lizwe leliyana ezilungilizwe liphetho zimpumputhele ezi ezingayazi lutho ngokubusa ilizwe lezi zimpumputhe ezingaboniyo lezi kuthapha ethi kwenga kuthiwa is a minister of health uthiwenga kambe abantu abazibonakalela loba behamba laphana ukuthi laba abantu vele kabayazi lutho lapo kambe uthiwenga impilo zabantu uziphatha kanjani uyazini ngokuphatha impilo zabantu abantu abarucuku ngale ndlela leyi kwayena umnangagwa ukubusa ilizwe ukwazela kuphi ukubusa ilizwe ngoba ilizwe liyaphika liyatsho ukuthi galila president ilizwe lakhethi galila president ngendlela abulala ngakhona abantu even ma ungaba ugula uselizweni uyabulawa ezibhedlela kulamithi kodwa bahlezi beqamba amanga day and night bona nxa bephethwe likhanda umuntu wakhona umzwele echayina ukuphatha koke likhanda kodwa ngapha umuntu lolethi zanu-PF yena ma egula ufake esibhedlela esingelamithi uzuzufusa elayinini lokuthi zanu-PF why ungafisi ukuthi kutshintshwe hawe ma kuthiwa uyagula kubonakala ukuthi uyagula ubizwe li-ambulensi nokuthi uyagula uyetshela ukuthi ai-ambulensi kayikho uzuzufe uswele into ezokuthwala kodwa uthi zanu-PF and the most ama politics la support iZanu PF zimpumputezi ezingafundanga njengabo abantu abangafundanga la umuntu ofundile esebonile ukuthi akukho lapho esiyakhona ngalomnanga kwalo akukho lapho esiyakhona abantu abasholo umbuso wakhe ngabantu asebebonile ukuthi lo waso president
sabona sabona msasazi BOA Voice of America Studio 7 mina igama ngubafiko kwasanda ngisalwa esigabeni senyabane la into eyisimanga ngento enzeka ezweni lakithi eZimbabwe ibandla elibusayo abavumi ukuthi mabenze iphutha elifanele nokubulala ukuthi abantu babe bebotshwe ma ngithanda ukukhangela kakhulu ngale ndaba kamoblessing owalahleka kule nyanga edlule inzima kakhulu ngoba namaphoyisa alandula jona lobu zindaba zokujolo banobufakazi obungakanani ukuthi bebejola bazi kanjani or la mapholisa alesandle ekufeni komuntu ngamapholisa namasosha abafanelanga ukungena indaba zepolitiki kumele bebhekane nomsebenzi wabo ukuze zonke ezepolitiki zihambe ngendlela zangomumo manje ungathiuyabheka kahle awukho umumo kahle kwezepolitiki ngoba amapholisa athatha isayidi lamasosha athatha isayidi benza lokho kufuna iqembu elibusayo so bekuya ngani wonke amalunga eqala leplamenti elibusayo bekumele bakweshwe ngoba abagcwele inkohlakalo kakhulu okunye akumelanga kufihlwe kumele betshelwe mpela ngoba izwe bayahleka ukulibusa babulala abantu pho ungoba kwenjani wabe uhlela usilwa nomfazi nabantwana phakathi komuzi kodwa kuthenjwe wena ubudlongudlongo kuningi kakhulu kumele ihlisiswe kahle le ndaba yaseZimbabwe abantwana abagcwele emazweni aphesheya abagcwele emazweni angaphandle akomakhelwane bazame impilo esipesini sokuthi uhulumeni azamele abantu icebo lokuphila yena ubhizi usabulala
lawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu angelani lokwenza le studio 7 elisithumele nge WhatsApp kunombolo ezithi +12024650318 siyacela balaleli lingathuki siyabonga Akwezemelika impi yakwele Russia le Ukraine isisenza isizingelezane amabutho akwele Russia exotshwa kwezinye izigaba zangezansi yelizwe kodwa ngentshonalanga abikwa iseduze lokuhluthuna amadolobho asesigabeni seDonbas umongameli wakwele Ukraine umnumzana Volodymyr Zelensky wethule umbiko izolo othi amabutho akwele Russia asemiswe emizamweni yokuhluthuna amadolobho angezansi yelizwe leli abalisa ingxenye yeKherson Oblast. Sixoxe lesizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika umnumzana Tim Moringai.
Udaba lwezikhalelo ludaba olungenzima kangako ukuthi ke mhlawumbe akanti luke luhlaziwe ukuze kungabonakali kusenzeka izigameko ezinjengalezi ezenzakileyo kumbe ngithi ezihlala senzakala ezweni kuzwekazi lasemelika okokuqala siyazi kakhulu nje ukuthi kunezikhali eziningi lapho ezisezandleni zabantu kanti ke akulampi phakathi kwelizwe lelo ngakho lezo zikhali ke abantu bavunyelelwane ukuthi bahlale bephethe izikhali yebo kuloku balokuthi bona abantu balelungelo lokuthi baphathe lezo zikhali ukuzivikela bezivikela kubani kuyini mhlawumbe esingathi bona kuyi-threat kubo ukuthi sokuze kufanele kuhle bahlale bethwele imbhobho mbona ngathi mina lapha nxa bethi imbhobho leyo isibulela abantu abaningi especially ona la ama-automatic rifles kambe kungaba le-threat engakanani edinga umbhobho onjenge-automatic rifle ngibona ngathi lapha bayekethisa kakhulu kukhona ungenzi kahle kwababusayo okwenza ke abantu bagcine besenza izigameko ezimbi kakhulu ngoba banikeza impopho bavunyela ukuthi bahlale belayo lanxa kusingekho isidingo sokuthi bayisebenzise bagcine beyisebenzisa ngoba begqugquzelwayo ukuthi vele balayo
ngombono wakho ukuthi umuntu athwale umbhobho njengoba ngemithetho yalapha kwele Melika besithi lilungelo lakho ubona kulilungelo na elifaneleyo nxa sikhangele okwenzakalayo ukubulawa kwabantu mahlayana ngempopo
umsakazi kanti ke nxa abantu sebezavunyelwa ukuthi bathwaleke izikhali ngaso sonke isikhathi umsebenzi wamapholisa lo msebenzi mhlawumbe wamabutho elizwe yini pho kanti angithi yibo abavikela abantu ngibona ngathi akulunganga kakhulu lokhu abakwenzayo ukuthi kuthiwe abantu bavunyelwe nje ukuthwala impopho ngoba iminingi kakhulu njalo sizifika ezandleni zabantwana Nga unikeza umuntu ilungelo lokuthwala isikhali akwehlukananga lokuthi uyamnikeza ilungelo lokuthi asisebenzise leso sikhali. Ngakho singakhali siswele impopo. Impopo kayidubuli yodwa, impopo ioperatewa ngabantu ukuze idubule. Abantu yibo ababulala abantu ayimpopo.
Hayi, siyabonga mayuyu zulukandaba lo kasomnumzana Muringai ngumnumzana Jerry Thwala Jackson obexoxa ke lapha ngodaba lokuthwalwa kwembobho esibulala abantu abaningi elizweni leMelika. Usesichiye ke emaphethelweni ehlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo. Igama lami nguChris Gande, ngisithi ke asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye kumbe ngo 7:30 ntambama.